umumo lo weZimbabwe owama sanctions kuliqiniso ukuthi yosubulele umnotho welizwe. Angivumelani lalokho okukhulunywa ngama British lama Americans athi wona i-corruption kuphela le mismanagement yiko sezobulela i-economy yelizwe. Kodwa okokuqala entanda ukuthi ngikutsho ukuthi ama sanctions yiyo aphambili. Ama sanctions yiyo asebulele umnotho welizwe ngoba ama sanctions njengoba siphambilini sikhuluma ngokuthi abantu laba bela kube khuluma ngokuthi ama targeted sanctions. Ayisiyo ama targeted sanctions lawo ngoba IMF labo bani bonke laba abayibo baphethe izimali zomhlaba. Nxa bengase sibolekisa izimali lezo besivalela phandle njengelizwe leZimbabwe sokutshengisa ukuthi yiwo ama-sanctions la. Njalo ungakhangeli nxa usithi ama-targeted sanctions abantu abahluphekayo ngabantu kuphela nje abantu abangaphansi lapha amakhaza. And bahluphekelani labo bantu bahlutshekisela ukuthi babe lomvukela bavukele uhulumende yikho kuphela ukuthi bazwe ubuhlungu bagcine bevukela uhulumende. Njalo at the end of the day kwenzelwa ukuthi kube le protest vote abantu bevote bezondile bevote besithi bazondile andumuntu ozondileyo uyabe engavumelani lalokho okukhona ngaleso sikhathi.
Amazwe la njengoba esala esithi okubulala umnotho kayisizo zijeziso kodwa yi-corruption, inkohlakalo lokungabuswa kuhle kwelizwe. Singabona yini mhlawumbe bevuma ukuthi hayi ingempela izijeziso zilomthelela omubi kumnotho weZimbabwe?
Okukhona ukuthi iAmerica leBritain bavele bona ambaboni belento abayivumayo ngeZimbabwe ngoba konke lokhu kungaba yize nje abakwenzayo ngoba owabo babuhlungu bakho ngakho Nkomo ngumhlabathi ilendi leyathathwayo konke lokhu kwana babengalandaba iAmerica leBritain le ibengalandaba kusenzakala sibuyela esikhathini sombhuqazwe lemuva bazange bebe lendaba lalutho ngoba umhlabathi babelawo. Khathesi umhlabathi usuthethwa ngabanikazi lapho sebelendaba khona bayalwa laba bantu. Kungenziwa yonke indle ambaboni bevumelana lalokho abaza kuthola ukuthi ama-sanctions ayiwaphambanisa ahluphekisa abantu phansi lapho bathwele nzima baphila nzima ngama-sanctions. And lokho baza kuthola kodwa baza kubalekela khonoko bese bephuma lokunye okwabo abakufunayo ukwenzela ukuthi babe vele ngabantu abangavumiyo ukuthi ama-sanctions yiwo asebulele umkhonomi welizwe lethu leZimbabwe. Ama-sanctions yiwo ahluphekisa uZulu weZimbabwe. Ama-sanctions yiyaletha ukuhlupheka phakathi kwabantu. Ama-sanctions yiyaletha ukuthi intandane zilale zingadlanga. Ama-sanctions yiyaletha ukuthi abafelokazi bahlupheke balale bengadlanga. Wonke umuntu uyahlupheka eZimbabwe ngendaba yama-sanctions. Kodwa bona bazafuna ukuthi bephumele kwabo. Yebo phela, asiyali ukuthi i-corruption ubugwelegwele lobo sobubulele njalo ilizwe. Phezu kwama-sanctions kubuye ubugwelegwele buyacobodisa ubugwelegwele lobusela